ukuze lezo zikhundla zigcwaliswe singathi ngabantu abaphosa babe cabinet laba eka zapho kuyamele kuqale kukhangela into ezithize ukuthi obakhona yini omama abatsha wonke umuntu nje osephathini urepresented sikhangele lokuthi wonke ama-regions umbe izigaba zokuhlala zikhona emathebeleland lemashonaland emidlands emanicaland wonke amaprovinsi kukhanya ukuthi abantu babaphiwa izikhundla ngokufana nayo lokhu kwenzakala ngemva kokuthi abantu balethe ama-CV kwenziwe lama-interviews yiprocess esiqalisile obantu sebeqalisile ukuphosela ama-CV abo ukuthi ahluzwe ngumongameli kodwa sinanzelele ukuthi ibandla ngezake liqhubeke lingelamuntu olikhulumelayo njengoba kunengi okwenzakalayo yikho kuceli ukuthi njengomabhalani lezo nto engizibhalayo kuphinde kube yimi engizikhulumayo kwakhathesi sisalinde ukuthi iprocess yokukhetha abantu labo kumbe yokugcwalisa ezinye izikhundla iphele sikhangelele ukuthi kusiyaphela yona linyanga lokho kube sokwenziwe losomlomo omutsha sizamethulelwa simaziswe
njengomkhokheli omutsha uthini ubaba uNkomo ngodaba lokubambana lamanye amabandla aphikisayo
okumele sikunanzelele ukuthi uZaphu akakaze abe lohlupho lokubambana lamanye amabandla saye sabambana lezano ngo-2018 ukukhetho ludlule lwama elections lawa sisasekela elinye ibandla thina kasifakanga umongameli lokho kutshengisela ukuthi singabantu emuva esisebenze kuhle lamanye amabandla okube lukhophe ukuthi thina kasizuzanga lutho kulokhu kubambana lamanye amabandla okwakhathesi kasikakucabangi ukuthi singabambana lomuntu esisakwenza ikwakha ibandla lethu ukwenzela ukuthi sithole abantu abazasisekela kuzigaba zonke zeZimbabwe asikakhangeleli ukuthi mhlawumbe singabambana labanye kodwa nxa bekhona abafuna ukubuya kuhlangothi lwethu lukazaphu bezobambana lathi bakhululekile thina kasikakucabangi kusuka phansi siyebambana labanye
iselingaphi kunhlelo zokulungiselela ukhetho
njengoba unanzelela ngokheli ukuthi zikhona izikhundla ezingakagcwaliswa kutsho ukuthi lati inhlelo zethu zikhona ezinye ezisamileyo ezisabanjwe ngonyawo lofudu okwenzakala izinto kancane kukhona esisikuqalile okunjengokuxoxisana lama-provinces ethu lathi ukuxoxisana njengabantu laba esikhethwe kwimpelaviki esiphuma kiyo ukuthi sikubambe njani akhona amacebo ikhona imicijo khona ama-guidelines lokunye okunjalo esisakhulumisana ngakho ngoba kubalulekile ukuthi lathi siqale kukhampena kusase lesikhathi singabe ngabevumbuthutshu nxa sokuyiwa kukhetho so kukhona sisakhulumisana sisakhulumisana nabantu bethu abaku-ground kodwa okunye okuqakathekileyo esikwenza khathesi yikugqugquzela lokukhuthaza abalandeli bakazaphu ukuthi bayebhalisa ukuvota kuzathi-ke nxa sesigcwalisile zonke izikhundla seziza kukhangela ngendlela ephakemeyo ukuthi abantu siqale ukulungiselela ukhetho luka-2023 ngiyathembisa ukuthi iZaphu izabonakala izigaba zonke ikhankasa ngiyathembisa ukuthi ngo-2023 uZaphu uzanqoba ngendlela emangalisayo.